umbuzo omhle kakhulu lo umbuzo obuzwa not only yilaba abalapha eAmerica ababize lo umhlangano lenhlangano yesubcommittee kodwa umbuzo obuzwa ngamaZimbabwe ngokwawo ukuthi siyangaphi njengelizwe since umgabe engasekho sibona yini intuthuko empilweni zabantu ngoba okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abantu bathole impilo ekahle bathole imisebenzi bathole imfundo izibhedlela zikwazi ukuthi zibe lemithi lamadokotela lamanese alapha abantu imigwaqo iyalungiswa yini lempilo yabantu jikelele ama human rights abo i-government iyawahlonipha na yizo izinto ezifunwa ngabantu and yizo izinto thina njengebandla le-MDC ebesivele sisilwa lazo ngesikhathi sikamgaqo.